Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mungela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 15 2022 ngokhep stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sithole ama cases angu 44 esiwa laphileyo ema clinic. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11, abeleminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43.
Umanyano sokuqhamuke umkhuhlane wesigudo elokujini lephumula.
Lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sibili ngoba.
Umanyano we-European Union uthi ukhetho oluzayo alusoze luqhutshwe ngemfanelo njalo ngendlela ekhululekileyo nxa uhulumente weZimbabwe engekela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Kuza Fridays lomculi osakhulayo uLondile Muzomhle Suwela wazakala ngegama lokuthi ngulondi. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Sokuqhamuke umkhuhlane wesigudo elokujini lephumula North kobulawayo. Lo mkhuhlane ubikwa usuhlasele izakhamizi ezedlula ikhulu ezigoqela umntwana oyedwa olaliswe esibhedlela sempilo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi sezihlalele evalweni kulandela ukuqhamuka kwesihudo elokitshini lephumula North. Isakhamuzi sephumula North unkosikazi Flora Ncube uthi
bembanje isihudo manje sengisilile bengihanjwe ngalatshe ekliniki yephumula.
Isikhulumi sikamunisipali wakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngalesi sihudo.
Umkhuhlane wesihudo siqala ukuzwa lapha kobulawayo ephumula mhlaka 11 July 2022 lapho sabona khona njengekansili abantu abangu 20 bafika eclinic sithe sibuzisisa watholakala ukuthi 132 households of the imizi engu 132 babe sithi bake baba layo idaria but bebe sebepholile bengahambanga kuyathola uncedo eclinic. Mhla ka 12 July 2022 sithole ama cases angu 44 esiwa laphileyo ema clinic. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11, abeleminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43, sahambisa ngkhaya bonabo abangu 43. Wasusipa lomntwana oyedwa oleminyaka emibili ohambe esibhedlela empilo.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba abilise amanzi engakawanathi.
Izakhamizi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo.
Kusenjalo kungakhathalekile lokuqhamuka kwesihudo, ikhansili iqale lamuhla ukwabela uZulu amanzi ukuze awathole ngemva kwensuku ezimbili. Lokhu bathi kubangelwe ukudubuka kwempompi ethwala amanzi adonswa edamu lencema elisesigodini. Amanzi azavalelwa izakhamizi kusukela lamuhla kuze kuyefika umhla ka 21 kuyona le inyanga. Inkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngodubo lwamanzi.
Idolobho lakobulawayo lizavala amanzi kumasabhabhu athile kulezi suku ezibuyayo ngenxa yembangelwa ezimbili. Okokuqala, sibe le pompi edubukileyo esingathi i-raw water mains ethatha amanzi iwasusa ncema esigodini iwaletha e-Criterion Bensite lapha esihlamba khona kumbe esigezisa khona kumbe esitritha khona amanzi njengekansil. Lokhu kusho ukuthi akusela manzi angenayo kuma-reservoirs ngenxa yokuthi siyalungisa le mpompi edubukileyo. Indawo ezaba affected ngabantu abathola amanzi avela e-Criterion Water Reservoir labanatha amanzi avela ku-6J abanye ku-Rifle Range Magwegwe and Hillside Reservoirs. Water shedding le siqalayo iqala mhla ka 15 July 2022 kuze kuyofika mhla ka 21 July 2022. Esithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi i-team ye-council isiqalile ukusebenza ukulungisa le mpompi edubukileyo. Bese siba futhi noluhlelo olwesibili oluza affecta amanye amasababu ngosilungisa amagetsi ayinxema lapha esizwe wethu. Uma sikhangela iprogram yethu okuthiwa yiBulawayo Water and Sewerage Services Improvement Program, iBSWIP, eyiyo iprogram eyasipha imali yokulungisa i-infrastructure yamanzi lesuwa, ukulungisiswa kwamagetsi lapha esiphampa khona amanzi kwakunguyinye lohlelo oluphakathi khonapho. So iproject leyi isifika emaphethelweni, sebefanele ukuthi bevale ngathi isteshini samagetsi ukuthi beyenelise ukuqedisa umsebenzi lokuthi befake amagetsi upgrade way.
Isakhamuzi sakoBulawayo esihlala eluveve umnumzana Melusi Moyo uthi okudanisayo ukuthi ukhansili akazidubi ngokubathumela isaziso sokuvalwa kwamanzi ngokuphangisa.
Siyezwa sibili lathi abantu bakhala bakhala kodwa lathi sihlangane lakho khona lokhu ukuthi ekuseni sithi siyavuka sithola kula manzi kodwa thina sebe sikwazi ukuthi amanzi ahamba kulelanga lakhona esathi ngokuthi ikhansili le 24 hours. So manje kathi sesimangala sesiphonga ukuthi sebona sokuvuka kungela manzi. So yikho sesihlangana lakho kuphela khona lokho kungani kuyasikhathaza asikwazi ukuthi manje senze njani ngoba la manzi asigcinanga thina ezindlini. So sesicabanga ukuthi le mkhuhlane ingaba khona ngoba akula manzi ezindlini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi impilo yezakhamizi zakoBulawayo isihlala isengozini ngokuhlala amanzi evaliwe okulakho ukudala imikhuhlane.
Vele ukuswelakala kwamanzi kubulala abantu for ezinjenge dysentery, cholera, izihudo nje ngokuhlukahlukana kwazo zihambisana lokuswelakala kwamanzi endaweni.
Uhulumende ngakwelakhe icele uthi uphakathi wohlelo lokuncedisana lekhansili yakoBulawayo ukuthwalisa amanzi ahlanzekileyo ngokufaka impompi ezintsha ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo olubiza amashumi amathathu lasificamine mibili ezigidi zamadola eMelika yesikwelede abayiphiwe ngabebhanga le-African Development Bank. Ngimele umsakazo weStudio 7 ikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi uhulumende weZimbabwe enikela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Ukhetho lomnyaka ozayo alusoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Isixwayiso lesi sikugwalo olwethulwe yilomhlangano namhla oluhlaziya okungahambanga kuhle kukhetho luka-2018. I-EU ithi umumo okhona okwamanje awuvumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase bekhululekile. Ngokunjalo ithi kunengi uhulumende okumele ekulungisise phambilini kokhetho luka-2023. Ithi njalo phakathi kwezixwayiso zayo ezingamajumi amabili lantathu ezikhangelane lalokho ebona kumele kulungiswe, uhulumende usebambe okubili kuphela. Lumbiko uza ngesikhathi abamabandla aphikisayo bekhala ngokuthi uhulumende seqalisile ukubahlukuluza lokubethusela phambilini kokhetho. Kodwa abakubandla leZANU-PF bayakulandula lokhu. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sibili ngoba singananzelela impilo esiyiphilayo lapha eZimbabwe kakhulu nxa sesiya kulezo zombangazo. Kule ndlela eyokuthi i-ruling party ibandla leZANU-PF yilo elikhanya liyingxenye yokuthi lalo liyabe lifisa ukubana lingene kuma-election kodwa ngesikhathi esifanayo futhi libe nguye ureferi wakhona. Ilihlupho silalo njani? Ungananzela kathe siyabona abantu nxa ukuze kube le mhlangano naleyo ukuthi abantu ba-adresa abantu yamarali uya-aplaya emapholiseni, amapholisa ungananzelela akhetha athi kula marali ama-opposition uze kuthiwa hayi lingeke lahlala ngezizathu ezinye ezingazwakaliyo kodwa yona iZANU-PF iqhubeke ihlala isiya phambili ngemhlangano yayo. Okwesibili, singakhangela yona i-media, i-public media uzananzela ukuthi abantu bezanu basithatha bayenze into eyiphathi kukanti ise-national, those are national media houses. ibandla eli opposition kumama opposition anikwa amathuba okubana lawo azwakale khona abaxoxisanela abantu ngokunye futhi sikunanzela ukhonoko bese sinanzela futhi yona iZack ngokwayo icomposition yayo kwananzela abantu suka phezulu khona le kunguye oyidumamelayo bangabantu abaappointwayo umongameli wezantief njalo engupresident welizwe uyemason nangakwa kusitshoni lokho kusukuthi vele uzabe sefake abantu bakhe and labo bantu abasoze basibamphikisa instead uyabatshela okokwenza. So ngokunjalo bese sikhala futhi lobudlongdlongo nje obukhona ukuhlukumezwa kwabantu kuhlukuluzwa kwabantu uthole kuba lezi gigaba eziba khona kube la ma-reports okuthi abantu bahlukuluzwe bathaywe abalinyaziwe amapholisa ayi-investigate kungani sehlule ku-investigate ngenxa yokuthi bona abanikazi bamapholisa bona aba baphezulu abasezikhundleni eziphezulu vele bona bafakwe bandla le-ZANU PF njalo beyingxenye yama-supporters abo ngokunjalo akulungiluzo. So ke okay, in short we are saying iZack is not independent.
Abezanu PF bona bathi akulalutho olubi ngeZack njalo bathi ikuqondile ukuthi abantu abalobudlelwano labantu abakuzanu PF abafana lendodakazi kaKembo Mohati babe ngamalunga eZack ithi Zanu PF akulalutho olubi ngalokho.
Yee, yikho sikutsho ukuthi phakathi thina ukhetho lwaso ebezithethe oluzakumela usoza abafriends esithokhonoko ngabona abo bantu. Asimangali banqabe sitsho njalo ngoba vele kakho umuntu onkomunye lomuntu idonsela ingubo ngakuye. Kodwa eqinisweni asithi thina iZANU PF la ngenxa yendlela abacabanga ngayo becabanga ukuthi ngakho kuthiwa bona baku-opposition. Umumusho njalo kubamba kungaba njani. So eqinisweni ukuthi bona badonsela ingubo ngakubo njalo kuyisizo sabo ukuthi kuhlale kunjalo kwenzeka ukuthi baqhubeke besembusweni into zingahambi ngendlela ezihamba ngayo ngoba bona besebenza abantu babo. But eqinisweni sibe kunxa usilanda into yokuthiwa i-justice ngesikhiwa. Uzananzela ukuthi awusoze ukuthi umuntu olama-interest entweni ethile ubuye futhi umfake ukuthi nguye okhokhela leyo nto abe ngu-commissioner weZack. Akuhambi kuhle. So uhlubo olukhona sibona ngathi nxa abantu bezantu yo becabanga njalo hhatshi basadinga ukuthi baye esikolo bayefundiswa bazwisise ukuthi amalungelo abantu aminjani nokuthi nxa kuthiwa into ayibe izimele yodwa ibe-independent kutshoni basadinga ukuthi baye esikolo ngoba umuntu omunye lomunye lo mntwana omncane uyakusuka ukuthi hhayi nxa vele usufaka abantu abe-ruling party kuzenzana izikhundla usuhlobo abulala into yongakusela nto izahamba kuhle ngoba bazabe bedonsela ingubo ngakuwe behlukumeza abantu befisa ukuthi bahlale besembusweni kunaphakathi.
Umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo ummeli wezengeza West Parliament njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala wesemthethondaba njalo namuhla lapho obekuhluzwa khona isicelo sakhe sokuthi umahluli ophethe icala lakhe umnumzana Ngoni Nduna asuke liphathwe ngomunye. Usikhala ubhekane lamacala amanengi akuqela elokuphehla udlame lokuvimba ingalo yomthetho. Unduna uza kutsho ngomvulo ukuthi uyasuka yini ekuthethweni kwecala leli kumbe kasoze yenze njalo. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isithole imali eneleyo yokuqhuba uhlelo lokuhlolwa koluhlu lwalabo ababhalisele ukuvota i-voters roll kanye lolokudweba kutsha imingcele yezigaba zabameli bepharlamente lamakhansila ole delimitation. Isikhulumeli seZack umnumzana Jasper Mangwana utshele intozelezizindaba eHarare namhla ukuthi bathole izigidi ezedlula amajumi ayisithiyangalombili zamadola emelika 83 million. Uthi imali ngeyokuqhuba umsebenzi wokulungiselela ukhetho lokudinga umongameli amalunga edala lephalamende kanye lamakhansela elizweni lonke ngomnyaka ka-2023. IZack ithi uluhlu lwe-voters roll okwamanje lulamabizo abantu abangaba izigidi ezinhlanu 5 million asebebhalisele ukuvota. Ithi yenelise ukukhipha amabizo asebabhubhayo kulolu luhlu abaphose befike inkulungwane ezilikhulu 96,284. Kulayi doku namhla sikhangela ukufuthelana osokuqhamuke phakathi kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, inhlanganiso ezimeleyo e-Crisis in Zimbabwe Coalition ibambe umhlangano labanye abeZimbabwe abahlala kule Botswana ukuzwa indubo ababhekane lazo njalo lokukhulumisana phezu kokhetho oluzayo. Iningi lithi liyafisa ukuyavota kodwa kwehlula imali kanye lokuthi abala maphepha aqondileyo okuhambisa. Kubika umqondisi Dube weStudio 7.
Emhlanganweni obanjelwe eHebron ngolesithathu, abeZimbabwe bakhale ngokuthi bayahlupheka kwele Botswana. Abanye bathi abayinelisi ukufinyelela usizo esibhedlela ngenxa yothabala maphepha, kukanti abanye njalo bakhala ngokugijinyiswa ngabomthetho. Bathi balesifiso sokuthi bafike ekhaya ngomnyaka ozayo ukuyavota, kodwa njengakolunye ukhetho bangasuka behlulwe imali lokuthi abala maphepha aqondileyo awuhlala elizweni kumbe awuhambisa. Ekhuluma emhlanweni lentatheli izindaba, umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Blessings Vava uthi bazwile izikhalazo zabeZimbabwe kwele Botswana.
Challenge is that the access to resources, the access to jobs.
Bakhulume kakhulu ngendaba zokuswela amaphepha kanye lokwehluleka ukufinyelela inhlelo eziningi kanye lokuhlukunyezwa. Njalo okuqakathekileyo bathi bafuna ukubuyela ekhaya ukuyavota.
Kukanti umnumzana Modise Maphanyane omela umanyano wenhlanganiso phezu kwenkinga ezibhekane leZimbabwe, iBotswana Civil Society Coalition Solidarity on Zimbabwe, uthi kuyatshengisa ukuthi kungaba lodlakela olubi kukhetho oluzayo. Uthi ngalokho kumele inhlanganiso ezizimeleyo ziphakame zikhulume ngalizwi linye.
One of the successes of our role as the KISCOS.
Kunengi esikwenzileyo njengenhlanganiso yokuphathisa abeZimbabwe. Sakhuluma ukuthi owayengumongameli umnumzana Ian Khama akhulume kakhulu ngenkinga ezaziseZimbabwe esikhathini esedlileyo. Lokho kwaphathisa kakhulu.
Umqondisi wenhlanganiso yobona ngelungelo loluntu eDitswane lonkosikazi Alice Muhwe uthi kuyayenziwa imizamo ukuthi kuphathiswa abeZimbabwe kweliBotswana ukuthi bayevota ngomnyaka ozayo.
It's very clear that there is a call for that kind of support again.
Sancedisa ngomnyaka 2008 ukuthi abantu bayevota kumgceke njalo ukuthi usizo lwethu soludingakala njalo. Sizabambisana lenhlanganiso ezifana leCrisis in Zimbabwe Coalition.
Owenhlanganiso yobona abeZimbabwe kweSouth Africa umnumzana Nqabutho Mabhena uthi uqakathekile kakhulu ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe bahambe bayevota ngomnyaka ozayo.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni afana leSouth Africa, eBotswana, eZambia zihambe ziyevota, ngoba nxa zingavoti angeke zibe zilokhu zisithi zona zisola uhulumende okhethwe ngabanye abahlala ekhaya. Njalo futhi siyananzelela ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhula kuSadak region yibo abathuthukisa umnotho waseZimbabwe, abathumela izimali. Yikho ke lathi siyagqugquzela ukuthi zonke izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhula weSadak zihambe ekhaya ziyebhalisela ukuvota.
Kulokhu kukhathazeka ukuthi udlakela lungaqonga isikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, sekubulewe amalunga athile ikakhulu abebandla liphikisayo ele-Citizen Coalition for Change kukhetho luka-2008 olwaludlakela olukhulu iningi labeZimbabwe labalekela kweleBotswana lapho abathola khona ubupepheli. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ihlangane njalo leziphathamandla zogatsha olubona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSavron kweleBotswana.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe, uthi abantu kubele Cuba abatshengisela emigwaqweni ngontulikazi ngomnyaka ophelileyo abedlula amakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu 550 bavalelwa entilongweni okweminyaka efika inkulungwane ezine 4000. Lokhu kulandela ukuqiniswa kweziqondiso zomthetho wePenal Code owenza kube licala ukuba abantu bechithoze uhulumende. Abasanda kuvalelwa entulungweni nguMichael Osopo Castillo, umculi werap, loLuis Manuel Otero Alcantara, laye ongumculi. Bathoniswa okungacaciyo yimthethwandaba kahulumende wakwele Cuba. UCastillo lo Otero Alcantara ngamalunga eSan Isidro Movement elabaculi izikhwicamfundo labanye abathi baphikisa uncindezelo lukahulumende njalo bakhuthaza ukuba abantu batshengisele emigwaqweni ngokuthula. UCastillo lo Otero Alcantara baphuma kumabonakude becula ingoma yenkululeko ethi Patria Yayi Vida kumbe Fatherland and Life, yathakazelelwa ngabantu abanengi kakhulu enkundleni zokuxhumana. UCastillo wajaywa kabuhlungu ngamapholisa eNcitha kulandela ukwethula kwabo ingoma le kumabonakude. UCastillo labanye bakhe bathola isicoco seLatin Grammy Award ngokucula ingoma le. Ukucula kwabo kuphikisana lokwethulwa nguFidel Castro owathi Homeland or Death. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kuyayangisa kakhulu ukuvalelwa kukaCastillo lo-Otero Alcantara nguhulumende oqhubekela phambili esephula ilungelo loluntu. U-Otero Alcantara wake watshela iMiami Herald ukuba uhulumende wakwele Cuba wephula ilungelo loluntu, uvimba okwethulwa nguZulu njalo ukhahlameza abaphikisayo. Ekhuluma ngesikhumbuzo sokutshengisela kwabantu emigwaqweni nyakenye mhlaka 11 Ntulikazi kwele Cuba, uBlinken uthi kumele bonke abavalelwe entulungweni bekhululwe. Uncome kakhulu abantu abalwela inkululeko kwele Cuba esithi kulilungelo labo ukuba bekhethe uhulumende kaZulu hathi oncindezela abantu. Lilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Wezemidlalo selifinyelele uyadlala umncintiswano wezizwe zomhlaba wenkezo AICC Men's T20 World Cup, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi elamaChevrons.
Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi afika phose amakhulu amabili 199 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu, kuthi iqembu lePapua New Guinea seliphendula linelisa amaranzi angu-172 lilahlekelwe ngabadlali abayi-92. Intatheli zindaba ezemidlalo uNeshi Mgogwera obephakathi enkundleni eQueen's Sports Club uthi kuyajabulisa ukuba iqembu leZimbabwe liza kuyancintisa lamanye amazwe kwimidlalo yezizwe zomhlaba.
Kade benze amaranzi amaningi kakhulu afika 199 ukuba kutournament yona le ingabo kuqala kubana befike khona phana, okutshengisele ukuthi iZimbabwe hayi itshengisele ukuthi ibilokhu iziba ngcono ngemidlalo ngokuhamba kwemidlalo, njalo kutshengisele ukuthi ikusasa leZimbabwe lihle kakhulu ngenxa yokuthi ukuyenelisa kwabo ukuthi bengene kufinal kusho ukuthi sebequalifyile phela kuma-World Cup e-Australia, okuba kuyinto enhle njalo okuyayenza ukuthi umdlalo wekhrikithi weZimbabwe kuma-T20 lawo ube lizinga laphezulu.
Iqembu leZimbabwe lizadibana neNetherlands ngensonto kudingwa intshantshu ze-ICC Men's T20 World Cup qualifier ngemva kokuba iqembu leNetherlands linqobele United States of America ngama-wickets ayisikhombisa emdlalweni oqhutshelwe eBulawayo Athletic Club. Siyikhangele umdlalo wenguqu, imidlalo yesigaba seCastellaga Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lanye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kumidlalo yangomgqibelo iqembu leZBC Kariba lizadibana leCranbourne Bullets ngasenyamunga, iqembu leBulawayo City lizadlala leTenex ngaseBarber Fields, iqembu leNgezi Platinum Stars lizancikilana leCape United ngaseBaobab, iqembu leHarare City lizadlala leTriangle ngaseNational Sports Stadium, iqembu leManyika Diamonds lizadlala leRentals ngaseVenkere, kuthi iqembu leWawa lizemukela eleHighlanders ngaseAscott. Ngesonto iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala lepanale le Chicken Inn ngaseLuveve, iqembu le Dynamos lizadibana le FC Platinum ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu le Black Rhinos lizadlala le Yada ngaseVenkere. Ngiyimele Studio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuluveli kuluviki uhlelo Woza Fridays lomculi osakhulayo uLondile Muzomuhle Siwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi, yena ocula umdumo wehip hop ekoBulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ikali kodwa mina ngikhalela kuwemdali izinhlungu zomhlaba ubunzima besizwe.
Intsha eningi ithakazelela umculo yakulezi nsuku, omunye wakhona hip hop. Yikho nje uLondi ecula wona. Sizongela ingxoxo laye chazisa ngembali yakhe.
Ngizale emulini yakosiwela, ngizala ngumama Msipha. Kuyikusho ukuthi emulini yangakithi sizele saba isikhombisa. kuyimo oqala ngifunde ezikolo ezibalisa o Dumezen Primary School, ngafunda eMgalini Primary School, ngazofunda njalo lasesigombe Primary School, ngasuka ngafunda eMandwane High School, ngaphinda ngafunda lase Trust Academy School.
Umuzi uthi uyacula leminye imiculo echenela nxa esemutsha kwezokuhlabela.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2019. Ngisebenze kakhulu lo Blue Master okunguye Blues Records. Ngazosebenza njalo futhi Street Culture kakhulu. Imusic yami yona kahle kahle ngigxile kakhulu ku-hip hop, kodwa ngilokuphuma nje ngishaye igqom njalo ngishaye le piano.
Namhlanje kumhlaka 1 Ntulikazi sinanza leli langa lapho ubaba welizwe umuyu Dr. Joshua Mqabuke Nkomo osithiyayo khona ngomnyaka 1999. Ulondi uyathinteka lanxa wengakazalwa kodwa uyayazi imbali yakhe, yikho nje enze iculo ngaye.
Thina njengentsha sihlanganele kuyikusho ukuthi mina uLondi Street Culture sabona kukuhle ukubana njengentsha sikwazi ukubona ngathi sikhiphe ingoma siyishayela yena umdala uNkomo njengoba siwashiya so continue rest in peace. So sithi makalale ngoxolo lapha khona njalo siyamkhumbula loba singamazi. So sikhiphe ingoma yona ethi Umqhabuko sishayela yena umdala uNkomo.
Indodana esibindi idlala i-chess, refuse to honor the white. Bomo was right, the decision was tight. Bakuthande sulele ngale corruption, pouring complete omission. Nyongolo yithotha selodwa, now stronger than our strength. Ubuhlungu sibuzwile, abanomona sibakhuzile. Our emotions are stronger than our feelings. Wakhuluma kwaswakala, louder than your voice. The truth is bitter than our anger. Lala ngoxolo Nyongolo, siyakhumbula.
Umuzwa omuhle siwela uthi uyaphambili ngomculo kabuyeli emuva, njalo umculo wakhe usutholakala emakhasini enkundleni zebulenjini ze-intanethi, njalo ngamlandela emakhasini okuzilibazisa awe-social media.
Kwamanje sisagxile kakhulu ku-YouTube, Instagram at Londile Muzi, ngiphinde nitholakale futhi njalo ku-Facebook Londile Muzi, ukanti ku-Twitter Londi Music. And then WhatsApp kona uyambamba ecingweni 078 637 551.
Muye uLondi emsilaye kuhlelo What's up Friday libe nempela sonto lichukela igama lamu ngeze Jesus Banda.
They speak different languages but they are one. They have different backgrounds but they are one.
22 years without you mdala Rafu sileli sibuzo, who's the next Joshua? Our people need to mdala. Father Fik of Matebele, King of Zimbabwe.
Aye, sirukuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Siyabonga kakhulu Londi, uphumelele jakala lelidala. Lonke sidube uhlelo lwamhlanje, ngisithi libe lempela viki elijukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.